ye newethu Christi kuliqiniso sibili ngoba besile mhlangano yama structures ebesiyenza but silamanye ama districts esingasayine lisanga ukuthi siwayenze ngoba sesidisrupt ngama police.
Bathi kuyini okubangela ukuthi bamisa imhlangano yenu?
Bathi kubona akusavunyelwa ukuthi abantu babuthane be more than 7 kumbe 10 akusekho emthethweni. So ngingazi kodwa umthetho wona okwama structures angiboni ukuthi lomthetho ngasenqabela ukuthi siholde ama meetings ethu ngoba yona izani iyayenza ama meetings ama structures. Sathi vele sisenza ama meetings singaba notifyanga kodwa kathesi ever since esiyabe sikwenza ama demo sibe ngani sebefuna ukuqinisa umthetho kodwa iphosa ayihambelani lakho kuyavunyelwa ukuthi siholde ama meetings ethu ama structures. Ngalani lamapholisa la sathi vele siwayenza kusukela the formation of this party ama structural meetings ayayenziwa avunyelwe kodwa sinanzelela ukuthi iluveze iphumula ibulawa south bathi saphile then iphumagwedo iphumelele ukuthi yenze kodwa uthinizwa kathesi kuthiwa uchair wangkhona usamoni ukuthi kusasa avulele emapholiseni.
Manje lizayenza njani imihlangano yenu lokulungisa ibandla ukuqoqa inhlelo zenu?
Thina kasisoze sinqatshelwe yizanu ngoba izanu yona ijonge ukuthi kusiyafika 2023 cabanga ukuthi by so doing izasi wikhena but thina siyawazi ama strategies abo vele kusukela the formation of the party ukuthi bayazama indlela zonke but bayehluleka. Thina ama meetings zawawoza sivele sizimisele ukuthi zawawoza ama meetings and that we will find a way out ukuthi sikwenze njani ngoba iphosa kayikutsho khona lokho. We are going against iphosa yangkhona ngoba even amendiwe lokhu yenziweni khona ngale parliament but I'm told ukuthi lo president akayisayinileyo iphosa yangkhona enje. So I don't think ukuthi kusemthethweni abakwenzayo. I-victimization nje kuhlukuluza i-opposition party.
Yona imihlangano yakhona liyaba liyenzela ngaphi yona le ecithwayo?
Imihlangano le siyabe silama venues eminingi yangkhona siyenzela ezindlini zabantu. Ama traditional venues ethu ama structures kulapho kuyabe kuholdelwa khona ama meetings esivele siyenzela khona. Akula muntu oyabe exabana nomuntu kumbe yabe etshaya ini kuyabe kuyivele kungama meetings nje ethu esijayele ukuthi siwayenze sihlangane siqoqe ngomhlangano wethu.
Sikhangele olunye udaba lokubana ibandla selizenelisa iminyaka engamachumi amabili sizwa kuthiwa kulombuthano omkhulu ozenziwa. Liqoqani lina njengobulawayo?
Hayi thina njengobulawayo siqoqa ukuthi sizihamba ngobuningi mnewethu siye jabulela ukufikisa iminyaka engu-20 lanxa kungela nto yokujabulela mnewethu ngoba abantu basebuhlungwini abantu bahlukuzekile njengoba usazi ukuthi umoya weZimbabwe unjani. Abanye abafowethu ngokudubeka ngendaba yomkhonomnye wethu babalekile baya eGoli sithole ukuthi abanye bathiselwe izinto abanye babulewe. So kimi akula nto yokujabulela kodwa kimi isililo yibuhlungu ngikhalela ilizwe lami iZimbabwe labafowethu abasa abaleleyo ngelizwe besiyadinga impilo ngoba kayisekho impilo eZimbabwe.